bazali bamba bolewe ngenxa yami nyamalala ngiyisaba ngixolise enkosini ixolele zona zam nyamalala ngiyisaba ngixolise
Good night.